So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatha ithuba lokubonga uJonga Khandemiri osiphathele indaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 15 Hlolanja 2023 ngugeyino kumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Isikole sethu siyaqhubeka sikhula, lama areas azoqhubeka akhona ngoba asina capacity kumbe asina mthela kumbe asina mali eyokuthi sibhadale.
Umphathintambo wezomnotho uMnumzana Mthuli Ncube namhla uthe sokuhlelwe umhlangano lenhlanganiso lamazwe aboleka eZimbabwe imali ezigoqela ibhanga lamazwe omhlaba iWorld Bank lezinye.
Ngabuya futhi lakho kwazonidlidlidhiza ngapha kwandidlidlidhiza okulamanxeba la amabi khona la. Lakho ngabona ukuthi lapha toilet vele kwasokufunga undonsa. Ngakho finyelela futhi emlonyeni khona pha. Kwahle kwangekela futhi kukusala kwakhe emanzini.
Owesifazana oleminyaka engamashumi amahlanu lantathu yokuzalwa 53 uphephe kufeni ngemva kokubanjwa ingwenya echapha umfula uKana elusulu emangweni weLupane. Ugatsha olubona ngokuphathisa abantu abangaboniyo olwe Zimbabwe Council for the Blind luphakathi kokuqhuba inhlelo zokuhlola labo ababulawa ngamehlo ngaphandle kwembadalo. Zonke lezi indaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umphathintambo wezomnotho uMnumzana Mthuli Ncube namhla uthe sokuhlelwe umhlangano lenhlanganiso lamazwe aboleka eZimbabwe imali. Lezi nhlanganiso zigoqela ibhanga lomhlaba iWorld Bank, African Development Bank, European Investment Bank, kanye lamazwe alitshumi lasikhombisa abumba iqembu elibizwa ngokuthi yiParis Club of Creditor Nations. Injongo yalumhlangano ngeyokuxoxisana ngezimali ezakolediswa iZimbabwe ezilokho ezingakabhadalwa. Lenhlawulo okwakumele iphiwe abamhlophe abasuswa emaplazini. IZimbabwe isileminyaka edlula engamashumi amabili yamiswa ukukwelediswa imali zinhlanganiso ezinjenge-International Monetary Fund, IMF, lezinye ngenxa yokwehluleka ukubhadala lezo zikwelede. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe loMnumzana Masimba Kuchera, ingcwethi yezomnotho.
Kuzathatha isikhathi ukuthi kulungiseke ngoba isikweletu esinaso yinkalakatho yesikweletu. Isikweletu lesi sidlela kathana kubo 2000 uhulumende esehluleka ukubhadala isikweletu esasikhona ngaleso sikhathi. Kodwa sibona ukuthi uhulumende waqhubeka ethatha ezinye izimali njalo kule ndaba le yokuthi kumele bacompensate ama-white farmers kumbe abalimi labana ama-white farmers. So uzabona ukuthi isikweletu sethu siyaqhubeka sikhula, lama areas azoqhubeka akhona ngoba asina capacity kumbe asina mthela kumbe asina mali eyokuthi sibhadale isikweletu lesikhathele.
IZimbabwe yaziwa njengelizwe elinothileyo elilabogolide odayimani lokunye okunjalo. Kuyini okusehlulayo ukuthi sibisele imali zona esazikweletayo?
Owaqala ukuthi liqiniso sibile ukuthi ama-minerals lawo amaningi kakhulu, kodwa asikabi nendlela yokuthi bekwazi ukuthi lama-minerals amaningi okungakanani. Asikabi ne-geological survey ezositshela ukuthi phansi laphana kulama-minerals amaningi okungakanani. Okwesibili ukuthi kule corruption nenkohlakalo eningi kakhulu kundaba le yama-minerals, okuthi igolide okhuluma ngalo lama-diamonds aya aphuma lapha eZimbabwe uthingakwazi ukuthi uhamba kanjani, uthingithwa kanjani. Uthiyakhumbula ubaba uMgabe futhi ubecabanga ukuthi ngaleso sikhathi iZimbabwe yalahlekelwa nge-$15 billion dollars from ama-mineral. So usitsho ukuthi kunenkohlakalo eningi kakhulu okumele ilungiswe ngenxa yokuthi singaba lenzuzo from ama-mineral.
Kuzafa kwalungiseka yini konke khonoku, ngoba okwamanje ama-arrears bathi aku-$6 billion njalo isikwelede okumele basibhadale siku-$14 billion. Bazakwanelisa yini ukukwenza khonokho? Umhlangano lo mhlaka-23 uyabungwani nxa sikwazi ukuthi asenelisi ukuyibisela leyo mali?
Asiphumelani egcekeni lapha, sitshela neqiniso ukuthi umhlangano wamhlaka-23 awungeke ulungise konke okusihluphayo khathesi. Indaba ekhona ukuthi umhlangano lo engxenye uzenze ukuthi kuqale ukukhulumisana phakathi kwe-World Bank le-IMF neZimbabwe. Kodwa umhlangano wamhlaka-23 ayisiwo umhlangano ozalungisa udubo lweZimbabwe, ngoba udubo lweZimbabwe ukuthi sisebenzisa njani izimali esizitholayo from ama-minerals esizitholayo from i-economy yethu, njalo singakhulisa njani i-economy yethu. Yilo udubo esinalo, njalo angibona ukuthi umhlangano lo uzasincedisa ukuthi silungise wonke ama-problems esinawo khathesi.
Umnumzana Masimba Kuchera yingcwethi yezomnotho esixoxelaye ekoBulawayo. Owesifazane oleminyaka engamachumi amahlanu lantathu yokuzalwa 53 uphephe ekufeni ngemva kokubanjwa ingwenya echapha umfula uGana elusulu emangweni weLupane. Unkosazana Tholiwe Moyo osesibhedlela sempilo koBulawayo okwamanje ulwisane lengwenya le izama ukumtshonisa phansi emanzini eyihloko zamakhala yazi yamekela waphunyuka. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Spanda.
Umamoyo uwele umfula uKana ehamba lodadewabo kusihlwa kungolesithathu weviki ephelileyo. Bengagqize qhakala, umamoyo ulandisa ngokwamehlelayo sephakathi komfula.
Lengizingweni sindonsa kulesi sandla lesi sika left ngapha. Ah, laba abanye bathi khona kuthuthi kulo muntu osesijikijela kumbena kumbena osesitshaya. Usisome ngihamba laye lo omkhulu owayephambili wathi kuthuthi kulo muntu osijikijela. Ngoba mna ngawungizwa senhlaba umkhosi vele ngisithi, my Lord, my Jesus, save me.
Umamoyo ugiqane lali ngwenya enzikini yomfula imbambe ngamazinyo ayo.
Ngabuya futhi lakho kwazondidlidlithiza ngapha kwandidlidlithizile okulamanxeba la amabi khona la. Nakho ngabona ukuthi lapha too late vele kwasokufunga undonsa. Ngakufinyelela futhi emlonyeni khonapha. Kwahle kwangekela futhi kukusala kwakhe emanzini. Ngagaqa-ke lapho lo mzimba lawa osavuma kwathenzeni laphana ngathi daca. Ngobuye sesibambanizama ukundonsa. Sebenidonsela khatshana ngalo ukuthi kungandilandeli, sebethole lo godolo lana ukuthi bakutshaya nxa kungandilandeli. Inja yethu yangikhaya enkulu yayisilandela emuva kwahle kwayitshaya. Lana kwahle kwadelisela kuyindlala yayo khona pha.
Ingonya le imlimaze kwamagama amamoyo, amanxeba alawo ayesabeka.
Ngilimele kakhulu esandleni sokunxele, asibambe sekuqhamukele isandla. Ngilimele emlenzeni lo okaleft. Kodwa wona ungcono uyanyathela umlenze kaleft lo. Kodwa le nxeba elikhulu sibili. Kusosithi umlenzo okaright. Kukhwela kusiye sibono lapha yolimele kakhulu. Ngiyabonga okhansila bami babuye bazombona, MP bamasithole, ba-Women's League babuyile bazombona, omama bashuda lami khonapha amapikitsha banika isipho esimangalisayo sama-fruits.
Ekupheleni komnyaka ophelileyo ingwenya yabamba yabulala umnumzana Majaha Ndlovu weSilobela. USiphatho Ndlovu indodana kaMuyi ulandisa ngokwamehlelayo.
Kwaba kubi kakhulu ngomnyaka ophelileyo lapho esasithiya inhlanzi lobaba esifuleni uGwelo. Ubaba owisela ingwane yakhe by mistake emfuleni waseqela phakathi ukuthi ayidobhe. Wahlaba umkhosi kanye nje kanti sebanjwe ingwenya. Yacwila laye phansi. Ngamemeza ngihlaba umkhosi kodwa angitholanga muntu, ngabona amanzi sebomvu igazi. Ubaba wadliwa kanjalo ingwenya wafa kabuhlungu.
Ukanti umnumzana Khuri Nafsi Yansundu webhinga uthi ngenyanga kalwezi nyakenye oba lomnyama omkhulu kodwa ubonga impilo.
Ngagijinyiswa zindlovu ngase ngisiqela emfuleni womlibizi ngapha ebhinga. Ngithe ngisaswima ngizwa sengibanjwa into engani yensimbi kanti ingwenya. Ngalwisana layo ngifaka isandla sami emlonyeni wayo. Ngasizwa ngabanye abangena logudu bayichaya yangikela yabaleka. Ngalahlekelwa lunyawo olwadlithizwayo ingwenya le. Engokubongayo impilo lanxa sengiyisilima.
Kulezi nsuku izulu liyana kwamagama eZimbabwe. Imfula emningi igcwele. Usikhuqa mfundo solwayo ngwenya uthi abantu bemaphandleni kumele balimuke nesikhathi lesi sezulu.
Kwabantu bayaxwayiswa ukuthi bangaze bangena emfuleni ngoba ingwenya ziyaluma sibili ziyabulala. Njalo imfula iyakhukhula abantu ibulala abantu. Yikho likunanzelele khonoku lanxa umuntu ejahile engazwangena umfula uchitha amanzi ingozi embi kakhulu. Xa umuntu usethe walunywa ingwenya njalo waba lenhlanhla ukuthi ayiphunyuke izinyo lakho naliyayo yenza ukuthi umuntu abe lobomvu. Yikho abantu uthole ukuthi babe sekumele ukuthi baklinwe izilonda lezo ngoba ziyabe sezibola.
Ababona ngenyamazana zasendle Parks and Wildlife Management bathe ingwenya zikhokhela ekubulaweni kwabantu kwele Zimbabwe zilandelwa zindlovu. Ukuna kwezulu kakhulu sokusenza inani labahlaselwa zingwenya bechapha imfula liqanse lalo elizweni. Ngimele Studio 7 ikamramu ngeza Jesus Banda.
Gacha olubona ngokuphathisa abantu abangaboniyo olweZimbabwe Council for the Blind luphakathi kokuqhuba inhlelo zokuhlola labo ababulawa ngamehlo ngaphandle kwembadalo. Lolu gacha lunxusa abantu ababulawa ngamehlo kumbe ababona buvila bana ukuthi baye lapho oluqhubela khona inhlelo zalo endaweni ezifana leVictoria Falls, eNyanga, eManicaland lakwezinye indawo ezichiyeneyo eMashingo. EVictoria Falls uhlelo lolu luqale mhla ka 13 kulinyanga njalo lugqitshwa mhla ka 17. IZimbabwe Council for the Blind ithi baningi abaya esibhedlela seVictoria Falls lapho eqhubela khona inhlelo zayo ukuyadinga usizo. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi kuleli dolobho iVictoria Falls Residents Association umnumzana Kelvin Moyo yena othi bayalujabulela lolu hlelo.
Uhlelo lolu lukhona eVictoria Falls liyenzakala. Umqhafazo uke wabakhona wathunyezela esingathi kuma social media njalo le ndaweni esijiyeneyo okunjengokuthi abantu beVictoria Falls bayakwazi lokho ukuthi kuzabe kulabantu amadokotela amehlo azabe ehlola enceda abantu. So thina sithi kuyinto enhle ikhisimusi iza kanye ngomnyaka njalo uhlelo lunje imali ubuya thina singelani singelazimali ezisingazibhadala sithi izakhamizi ezihlutshwa ngamehlo kusamele ziye khona. Siyakwazi ukuthi amehlo yinto ehlupha abantu abaningi njalo kusenza ukuthi i-economy yethu yeZimbabwe iyancedakala ekuthini izisebenzi eziqhubeke zibe semsebenzini zisenza umsebenzi wawo njalo zithola inzuzo ngomsebenzi. So sithi akumelanga kube labantu abazaba lohlupho lwamehlo isikhathi sabo singakakwani.
Ukukhona yini ongakutsho Moyo mhlawumbe kulabo abahlutshwa ngamehlo ekade bengakezwa lutho ngalolu hlelo?
Siyaloyisa ukuthi umuntu wonke oseVictoria Falls ozwa le message ikumbe lo umlayezelo kusamele ekhona esibhedlela eye clinic ukuthi behlola amehlo. Laphana ke bayabethola njalo usizo oluningi kungabe kuyindlela zokuthi kusamele bephathe njani amehlo kumbe begcine njani bezigcinele njani ukuze bengaze babulawa ngamehlo. Njalo balalo usizo esingathi i-expect information abayengayinikwa ukwenzela ukuthi bengaze baba lohlupho lwamehlo. So uhlelo lolu nkomo siyalomukela silwamukele ngezandla zombili. Siyabonga njalo ekuthini akula mali ekhutshwayo lapho ekusizweni lokho okufana njengokuthi iVictoria Falls yakwazi nje ukuthi ike ba affected ngenxa yeCovid ipandemic edlulileyo le eke yahlupha inani lenzuzo yaphela eFalls, but ke okamanje sokungani sokungcono njengokuthi njoba kathesi izakhamizi zeVictoria Falls zithole uhlelo olunje lungathwa alubhadalwa, kusamele kubaye esibhedlela bengcedwa bethole usizo.
Umnumzana Kelvin Moyo ngumgcini sihlalo enhlanganiso yemela izakhamizi zeFalls eVictoria Falls Residents Association. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isehlakalo sokudubulana okwenzakale ekolitshini eleMichigan State University ekhonapha eMelika sitshiye abantu abathathu befile, kwalimala kakubi abahlanu, kubika amapholisa aleli kolitshi. Onakekelwa ukuthi nguye ongabe eqalise lokhu kudubulana owesilisa oleminyaka engamashumi amane lantathu 43 ubikwa etholakale efile ngamanxeba okuzidubula. Abeqembu labahlamuki abalwisa kwele DRC abe M23 babikwa beqhubeka behluthunelwa umhlabathi esigabeni seKivu osokudale ukuba inkulungwane lenkulungwane zabantu makhaza babalekele imizi. Inkokheli yalesi sigaba ibika ukuba inkamba yeziphepheli eye Lavert isigcwele ukwedlulisa amalawulo ngabantu ababalekela ukungahlaliseki okusesigabeni esenyakatho yelizwe.
South Africa ngafika ngo-2008 kodwa ngibe ngihamba ngisiya ekhaya, leke ngihamba ngabo December lami njengabanye bengihamba nje.
Wenzani khonapho kwele South Africa?
Hayi, mina ngisecurity.
Esigabeni lapho esikhangela ukuphathelane labadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namhla uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lomnumzana Thulani Ndiweni ongelamaphepha okusebenza lokuhlala kwele South Africa.
South Africa ngafika ngo-2008 kodwa ngibe ngihamba ngisiya ekhaya, leke ngihamba nje ngabo December lami njengabanye bengihamba nje.
Wenzani khonapho kwele South Africa?
Hayi, mina ngisecurity, ngisebenzi security South Africa. Ngisebenzele Kempton Park duze laseWorld Term Airport.
Ujova njani khonapho?
Hayi, khona kunzima ngoba ma ungalamaphepha bakunika leyo mali nje yokuthi udle ubhadale irenti ugibele kuphela. Ngoba ma ungalamaphepha vele akulama-rights, ngazi kubuya imali yangikhona ishota awu-complain. So kunzima, kunzima kakhulu kakhulu okuphindiweyo kakhulu vele.
Awulamaphepha okusebenza khonapho aweZimbabwe exemption permits? Awulakho khonokho?
Amaphepha esecurity, security ine-certificate sayo, ine-certificate sa-security. So ma ungala-certificate ngoba ino A, D, D, E. So ma unganamaphepha ayo straight bayakurobha ngoba kulalapho ozo-complaina khona.
Singathi kodwa ukusebenza khonapho e-South Africa ulawo ama-permits lana aweZimbabwe exemption permits?
Hayi, mina ngithathanga, nginayo.
Ye, akutsho ukuthi nxa ungelayo kusebenzeka njani manje?
Ah, kusebenzeki khona, sebeleke sivikana labo mthetho, sivikana nabo kuphela, kusebenzeki, kunzima. Sesikhulekela nje ukuthi sithi abantu ma bengavota kahle lonyaka, hayi singabuyela sibile kha.
Siyabona ukuthi kulabantu abaningi eZimbabwe abasebenza bengela maphepha. Pho bagcina besenzani? Usiqina usebenza njani nxa amaphepha ehlupha kangaka?
Ah, kusebenzeki kahle nje, kungena kunalokho nje ukuthi umuntu engakubiza ethi ngicela uzongiyenzela lokhu, uyahamba uyokwenza, kodwa kube ukuthi ukunika leyo mali yena ayicabangileyo ukuthi akunikiwe ngoba awulakucomplaina, awulanto ongayenza. Yikho ngisho ukuthi lo nyaka nje abantu uma bengavota kahle shuwa singajabula njani.
Wena awusozuye vota yini?
Ngilaso isifiso sokuyavota. Manje inkinga yami, mina umfazi, so umfazi le ngane encane ene-1 month, 2 weeks, imembhekayo lo mntwana nomfazi. So ngoba imali yami kahle ayifikile 4,000, so kunzima ukuthi ngingakwazi ukuthi ngiyekhaya. Kodwa isifiso sami ngifisa ukuhamba, ngifisa ukuhamba ngenhliziyo yami yonke, kodwa kunzima ukuthi ngayekhaya, ngiyela abantu bengadli lutho.
Pho-ke nxa uhola imali encane kangako uphila njani khonapho mfowethu?
Ah, kudliwa wona amakhabishi nje lamagwili nalokho ukuthi lami ma ngithenga hola ngaleloyo langa, so ngudobha nje ungamaphisi khona lokho emashopu ukuthi silale sidlile. Akona kunzima impela kunzima. Abanye khona vele abasebenzi. So hey kunzima kakhulu, kunzima kakhulu. Ah kunzima.
Manje asithi ke uholile lamhlanje imali leyo oyiholayo ukuthatha isikhathe singanani ingakapheli pho ngenyanga?
Ngoba kahle kahle mina kule imali yami ngoba ngicabanga ukuthi imali yami mayingihole kahle iyabe ikhona pho kubo 3.5 kenvele ni 32,000 nginike umama kube ukuthi uyenza ukudla kwakhe lokulokhuza lokubona imntwana, then 1,000 rand iye kumastanda kube sokusala maybe 500 leyo yenza ukugibela ngayo. Lokho kunye hayi ngisakhona ukukwenza kuvele kuphele kanjalo.
Ye, valelisa uZulu ubatshela abantu ukuthi impilo kwele South Africa iminjani.
Ya, impilo yala South Africa inzima kakhulu kakhulu kakhulu. Uthi ehlisi ngabe nje abantu bangavota kahle 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 kungaba ngcono. Okwamanje kungathi sesengcono nyana. Ngicabanga ukuthi yabona uma kufithi June, May ngoba kubo May, June, July ngicabanga ukuthi vele kuyeza kunzima kakhulu ngoba la maphoyisa ngicabanga ukuthi azobe sengena door by door. So kunzima okwamanje kunzima ma sibona nje kuzoba nzima kakhulu vele ukuthi ngamaJulayi angiboni ukuthi kukabe kulo muntu okhona ukusebenza ngiweye okungakhona ngoba amaphemithi nje angathi azophela kubo June, July khonapho. So kuzoba nzima kakhulu ukuthi ngithiwa le phambili abantu bekwazi ukuphila.
Yeah.
Ngoba ngicabanga ukuthi ngaleso sikhathi bazobe sebefaka amavolontiya ngilokishi ngelokishi ukuthi bebone bemount ukuthi kula maZimbabwe abahlala kuphi. So kuzoba nzima vele kakhulu.
Lo ngumnumzana Thulani Ndiweni odabuka eZimbabwe ohlala kwele South Africa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Inani labeZimbabwe abasemajele kwele Botswana livikwa liqonga okwethusayo eminyakeni edluleyo selingaphezu kwamakhulu ayisithupha 600. Kulabo kuza abadlula amakhulu afica mine mbili 800 iningi liyizizalwane zeZimbabwe. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umphathintambo okhangele ngezemajele kwele Botswana umzana Kahiso Musi usanda kutshela idale lephalamende ukuthi inani labo kuza abasemajele kwele Botswana liqongile eminyakeni osanda kudlula. Ngemva kwesikhathi lapho inani ekade phose lime ndawonye eminyakeni emibili esanda kudlula kube lontshintsho ngomnyaka ka-2022. Lokhu kungabe kubangelwe ukuthi ngomnyaka ka-2020 lo-2021 umkhuhlane we-COVID-19 obhahile ungela kuhamba-hamba okuningi. Kodwa uMusi uthi abo kuza abekade bengamakhulu ayisithupha sebedlula amakhulu ayisifica amunwe mbili 800. AbeZimbabwe bona bangamakhulu ayisithupha lani 601 beqonge besuka kumakhulu amahlanu lasikhombisa i-507.
That during the 5-year period in question, the number of prisoners has been reducing for both citizens and foreigners. In summary,
eminyakeni emihlanu sibona ukuthi inani labantu abasemajele abakithi kanye labokuza liyalisehla. Kodwa eminyakeni odluleyo sibone ukuqonga kwenani labasemajele kugoqela labokuza.
Umusi uthi emajele eBotswana abafikayo bavalelwa ukhangelwe isisindo samacala abadalayo.
The prison service classifies prisoners and assigns certain category classes of prisoners to different prisons in accordance with the regulation.
Asibafanga sisebenzisa imithetho yethu yamajele kusiya ngokuthi badale amacala anjani. Lokhu kwehlisa ukuthi umemetheke ubukhiwi kwabanye abaziphethe kuhle.
AbeZimbabwe kwele Botswana abafana lomzana Dumezwe Ncube bathi noma inani labe khali phezulu emajele lokhu akumangalisi.
Yeah, it's of concern ngoba uma ukhulunywa ngecrime ama number phezulu ama foreigners adala amacala ngapha ngabantu bakithi abavile eZimbabwe. Amacala lawa sikhuluma ngeborder jumping kumbe illegal immigration. Yithi lapha iningi labantu yithi abantu beZimbabwe. Lokhu it's a reflection nje yezinto ezenzakala ekhaya eZimbabwe okubangela ukuthi abantu becine bebalekile emazweni afana njengeBotswana.
Umnumzana Andreas Sibanda ohlala eHebron laye utsho umbono phezu kwalolu daba.
Ukuphela kwenani lezibotshwa ezivela kweZimbabwe ezigcinwe lapha okugcinwa khona izibotshwa lapha eBotswana kutshengisa nje isimo esisekhaya, ngoba ungananzelela iningi lama-foreigners alapha ngabavela eZimbabwe belethwa isimo esingamanga kuhle, belethwe isimo esingamanga kuhle, bafica beswele ukukwenza lapha. Nxa sebeswele ukukwenza, uba khona ukuthi bagcina beswona obetholakala besendaweni ezingavunyelwayo besenza into ezingekho emthethweni.
Nyakenye eleBotswana lathi liyakhathazeka ngokuqonga kwamacala adalwa kakhulu ngabeZimbabwe labeSouth Africa besebenzisana lezizalwane zeBotswana. Amacala abhahe kakhulu ngokuntshontshwa kusetshenziswa umpopo, imoda ezithwala imali zizo ezihlaselwa kakhulu. AbeBotswana basemajele bona bangaphezulu nje kwenkulungwane ezintathu i-3000. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngeSabron kweleBotswana.
Kapteni weqembu labesilisa elimela elizwe emdlalweni kakhilikithi uCraig Irvin uthi kukhona abakufundileyo njengeqembu loba nje benqotshwe kabuhlungu liqembu leWest Indies emdlalweni wesibili ohlobo lwetest. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha loludaba ngokugcweleyo.
Ekhuluma kupheleni komdlalo wesibili ohlobo lwe-test abawudlalela iqembu lesihlengene le-West Indies, bona ophele iqembu leZimbabwe linqotshwe nge-innings lama-run amane. Ukapteni weqembu leZimbabwe uCraig Irvin utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba basoze belahle imbeleko ngokufelwa, kodwa bazasebenzisa lo mdlalo njengesifundo ikakhulu kubadlali abasakhulayo.
Ungakhangela indlela u-Innocent Kayachaye ngayo ibhola waphinde njalo wajika ngayo lapho athethe khona ama-wickets amahlanu ukudibanise bendlela uBrandon Mavuta, yena oke wabengabili yeqembu kwesikhathi eside adlale ngayo le ndlela iqembu elisidlala lalo eleWest Indies elidlale ngayo ikakhulu kusigaba sakuqala. Uzananzelela ukuba kuningi esingakusebenzisa ukuthuthukisa ukudlala kwethu njengeqembu kumdlalo ezayo.
Ukapteni weqembu leWest Indies uCraig Brathwaite laye uvumelane lo Irvin ukuba iqembu leZimbabwe lilakho ukuthuthuka kakhulu kwelizayo.
Ngibona ikusasa enhle kuqembu leZimbabwe ngoba labadlali abaningi abasakhulayo, kumele iqembu lelidlale imidlalo eminingi yohlobo lwe-test ngoba kufundeka lula nxa bedlala. Abadlali bakweZimbabwe balesipho sokudlala umdlalo kakhilikithi, kodwa kuza kuba nzima nxa bengadlali imidlalo eminingi yohlobo lwe-test.
Ocubungula umdlalo kakhilikithi uPraise Dumidlakama uthi yena indlela iqembu leZimbabwe elidlale ngayo ikakhulu emdlalweni wesibili ikhomba ukuba usasemkhulu umsebenzi okumele wenziwe yinkokheli yeqembu yokudinga abadlali abalohlonzi.
Iqembu lamashevrons utshengisele ukuthi alila depth ikakhulu kulabo abachaya ama-batters emveni kokubana linqotshwe iWest Indies emalangeni amathathu. West Indies yena ibhethe kanye kuphela, iZimbabwe yona in 2 innings yehlulekile ukufica isquare sishaya iWest Indies. Abafana bethu abe-A-side laba bekade sisithi yibo esikhangelele ukuthi in future yibo abazathatha over from kulabo abadlala kathesi, batshengisele ukuthi abakabi ready kwi-international cricket.
Iqembu leZimbabwe belingela abadlali ababalisa uSean Williams, Sikandaraza, uRyan Bell kanye loPlessing Muzarabani kumidlalo yomibili elidlalele leWest Indies enkundleni eQueen's Sports Club kokulawayo. Umdlali oke wadlalela iqembu leNgilandi uGary Balance yena odlale indima enkulu ukuze umdlalo wakuqala uphele zingutshikilobhanqa, laye ukhuthe umdlalo wesibili ngoba engezwa kuhle. Umdlalo bekumele uthathe insuku ezinhlanu kodwa uhle waphela ngemva kwensuku ezintathu. Ngimele iStudio 7 kokulawayo, nginguJoseph Njanji.
Live talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela udaba lwabeZimbabwe abese South Africa abangelangwalo eziphelelwa isikhathi sokubavumela ukuhlala lokusebenza kulelo lizwe ngonhlangula. Ngehlukani zihlobo sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umphathintambo wezomnotho uMnumzana Mthuli Ncube namhla uthe sokuhlelwe umhlangano lenhlanganiso lamazwe aboleka eZimbabwe imali ezigoqela ibhanga lamazwe omhlaba iWorld Bank lezinye. Owesifazane oleminyaka engamashumi amahlanu lantathu yokuzalwa Upepe ekufeni ngemva kokubanjwa ingwenya echapha umfula uGana elusulu emangweni weLupane. Ugatsha olubona ngokuphathisa abantu abangaboniyo olweZimbabwe Council for the Blind luphakathi kokuqhuba inhlelo zokuhlola labo ababulawa ngamehlo ngaphandle kwembadalo. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voa.com. Sesiligqiba ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo ngugaino Gumede Saidi.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.